Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mtokazi omuhle, salamukela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolwesine mhlaka 18 Mabasa 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, ilizwe leZimbabwe namhla lithakazelela uzibuse.
Abantu sebelima balime khonapho kanye kwakuhlezi khona ibhusimane lilengisa inkalakatha zendevu naye lamhla umntu omnyama usesima khonapho kulelo plazi kuleyo ndawo umlungu ayekholise khona.
Kodwa abanye bathi kabasoze bathekezelele uzibuze ngenxa yenhlupho ababhekane lazo.
Ilizwe kalikhululekanga kuze kufike namhlanje ukuthi abantu bakhona ukuthi bazizele abakufunayo.
Umnumzana Sola Wesley olomzali owadutshulwa libutho leGugurahundi wahlohlelwa emlindini weSambani ufisa ukungcwaba uyise.
Ubaba wadutshulelwa endaweni okuthiwa kuseNgwalazi eshaywa kaShangani kwenkayi basebemngcwaba khonale emlindini weSambani.
Imbongi esathuthukayo uLikhwa kaNcube wethula indlizane yedendlaladi. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Ilizwe leZimbabwe namhla linanza usuku lukazibuse kulabanye abakholona ngokugugudeka komnotho okubenza ukuthi bengenelisi ukuphila ngemfanelo. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi bazahamba emkhosini wokunanza usuku lolu eNational Sports Stadium eHarare lezinye indawo ezabelweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uza kwethula umbiko oqakathekileyo ozabalwa njalo iziphathamandla zikahulumende endaweni ezijiyeneyo. Ibandla leZANU-PF letheswa umlandu wokwehluleka ukubusa osokwenze ukuthi abantu abaningi baphile ngokucela ukudla lokunye okujiyeneyo. Kulabanye abantu abathi uhulumende kaMnangagwa ufana xathu lokamnumzana Robert Mugabe wasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017. Loba abantu bebhekane lenkinga ezinengi, ibandla leZANU-PF likhuthaza uZulu ukuthi athakazelele usuku lukazibuse. Unkosazana Stars Thebe Mathe omele inkayi South edalela ePhalamende ekubandla leZANU-PF uthi uzibuse ngabantu bonke hathi abasekela uhulumende kaMnangagwa.
Sibonga ukuthi sasikhulile ilizwe leZimbabwe lisembusweni wabelungu, bongaphi umuntu omnyama amandla okuzicabangela lokuzenzela okungamphumelelisa kunye lemuli yakhe.
Nxa sesikhangele enkayi khonapho esigabeni sakho lapho khona, ubona ngazani ke sokwaba le ngqubekela phambili enganani sokulokho waba lozibuzi?
Ingqubekela phambili yaba khona ngoba izikolo zakhiwa. Ngifake isibonelo esingabuzwa muntu kweyami constituency khonapho. IKhomayala Secondary School liyana yayingekho singakayi kuzibuse. Ngithe ngibala isibonelo zinengi ezayakhiwayo alibana bekumele ngizilandise ngasinye ngasinye. Lama primary schools manengi akhiwayo, banengi abantwana besigaba lesabathola ithuba lemfundo ngoba imfundo sikhululekile lasemntwini omnyama.
Singakhohlwa ukuthi kulabanye phela abangani bayachothoza khonoko ukuthi hayi lapha lalapho ngani akuhambi kahle. Ubona ngazani kuyiwa phambili kuyalungiswa njani khonoko ongani kusolwa ngabantu?
Ukuze sibuse ngendlela efaneleyo kumele abantu babe besola phela. Nxa besola besimaka, bafaka ukhwethu, bafaka uxa, bafaka ukhwethu, siyabe sibona lathi dolaphana sebekhala kakhulu ukuthi lokhuyana mele sikulunge. Hayi umbuso okhona lo owe second republic owe new dispensation uyakukholisa ukusolwa ukuze sibone phela ukuthi abantu bafunani. Asilandaba nxa besola abaright abantu lilungelo labo, kodwa thina siyaqhubeka silungisa njalo sinanzelela ngase besolile ukuthi kathi kuyini kahle kahle abakusolayo singakulungisa njani. I-new dispensation iyakuvuma ukusolwa, osolayo kasoli ukwenzela ukuthi sibone sikulungisise kodwa uzibuse sibili lethilume ehluko omkhulu elizweni leZimbabwe ngeke konke kuvuke kulunge ngelanga linye njalo lalezo zikolo ngeke zakhiwe zeseminyango womuntu wonke ngoba phela lathi siyanda phela futhi abantu
akukhulumela abantu beZimbabwe batshele sibili ngozibuse
ukuba nozibuse kumlandi umuntu ngamunye ngamunye uselelungelo lakhe lokutsho akuthandayo langakuthandiyo aphinde atsho imbono yakhe yikho phela le constitution yeZimbabwe sesiyibumbe kutsha safaka izinto esifuna zisincedise sizenze zenziwe ngoba umbuso welizwe ususikwabansundu yikho phela uthola ukuthi abantu sebelima balime khonapho kanye kwakuhlezi khona ibhusimani lilengisa inkalakatha zendevu naye lamhla umuntu omnyama usesima khonapho kulelo plazi kuleyo ndawo umlungu ayekholise khona
kodwa-ke abaphikisa uhulumende kamnangagwa bathi akulalutho lokungathakazelelwa ngozulu lonyaka ngoba abantu bahlupheka okumangalisayo eZimbabwe omunye walabo abalombono lo ngumnumzana Andrew Nyathi owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra othi ayisikho lokho abakulwela empini yenkululeko
uzibuse kwaba levatha baba kwaphilizeka uzibuse samlwela samthola njengabantu sasivele singalwela uzibuse yedwa sasilwela lenkululeko so babemele beze bezochata bebabili inkululeko lozibuse manje-ke kwasekutholakala uzibuse laba abanye basebesibona ukuthi inkululeko uzahlupha ngoba kuthi ukuthi abantu bazakhululeka ukuthi bakhulume bakhululeka ukuthi benze lokhu kusanza lokushana manje njengabantu ababebambekile or benengqondo yokuthi bona bazithandela amandla okubusa so base bequma into kankululeko le ukuthi hayi inkululeko kayikime kancane
yikho yini khonokhu elakulwelayo Nyathi
hayi kukhatshana nalokho esakulwelayo baba lokho esakulwelayo kakunje esasikulwela njengoba nangisitsho sasilwela ukuthi sibe lozibuse uzibuse esitsho ukuthi inotho yethu ngeyethu inotho yethu siyazakhela umnotho wethu siyazibumbela thina sodwa umnotho wethu sincediswa ngabanye ngokubanxusa ukuthi hayi madoda lina ngani thiwa lapho lilento eliyiphetheyo kozani lapha lisincedise ngalokho elikuphetheyo lizosifotshole into leyo kumbe lizosiforogela into le kwenzela ukuthi izinto zikhona ukuthi zihambe so independence yakhona kasilayo uzathola ukuthi amakhokheli bayagijima bayele baye edemeni baye eChina baye ngaphingaphi into lapho esibafuna khona sibafuna echolocho sibafuna echinamora sizokhuluma labo silungise ilizwe lethu siliphakamise sonke nini njengabantwana belizwe hayi ukuthi kube lokho kugijima kuyiwa kwezinye indawo lezo thina sibona ngazathi ngokwenza njalo kwenza ukuthi uzibuse wethu ephuke angabi uzibuse oqondileyo angisakhulumi ngenkululeko ngoba unkululeko abantu ma bekhululekile kabathi ma betshengisela besithi bona hhayi ukuhulumende wabo lapha kule nto engahambanga kahle kabathi bedutshulwa ugavumente wabo so kungabona ugavumente wabo esenguye esebulala abantu noma esesithi kakwazi ukuthi babulewe ngubani noma esesithi hhayi ubona ngazathi babulewe ngubani kodwa enibukeli kutho ukuthi kuyabe sekunohlupho unkululeko sehluphekile seproblem now sokumele ukuthi abantu basukume bona bathi kugovernment hhayi bo ungani kuthiwa wena ehluleka batshintshe bafake omunye ozakwenza ukuthi inkululeko abe khona sikhona ukuyazilimela sikhona ukuyazifuyela sikhona ukuzihlanganyela sikhona ukuzikhulumela sikhona ukwenza yonke into esifuna ukuthi siyenze ngenkululeko so ilizwe kalikhululekanga kuze kufike namhlanje ukuthi abantu bakhona ukuthi bazizele abakufunayo
umkhosi wokuthakazelela uzibuse lonyaka wenziwa ngaphansi kwesihloko esithi Zimbabwe at 39 Embracing Devolution for Vision 2030 ilizwe leZimbabwe selibuswe libandla elilodwa selokhe lathola uzibuse sikhangele khona manje okwenzakala kumaphephandaba kweleZimbabwe iphephandaba le-Herald libika ukuthi umongameli Vladimir Putin lo mongameli Donald Trump wakwele Melika sebethumeze imilayezelo yabo yosuku lukazibuse kwele Zimbabwe. Umsakazi weZimbabwe Broadcasting Corporation uthi ibandla leZANU-PF selidinge amabhasi alikhulu lamashumi amahlanu 150 okuthwala abantu abaza kuyathakazelela uzibuse enkundleni yeNational Sports Stadium eHarare. Kuze kuyake iphephandaba leDaily News lithi umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Douglas Monzora ofisa ukuncintisa isikhundla sikamongameli emhlanganweni omkhulu weCongress ozakwenziwa ngenyanga ezayo bavumelene ukuthi uMonzora ancintise isikhundla sikanobhala jikelele hathi esikamongameli. Lo ngumsakazi weStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sobuyisikhathi senu khona manje phela liyakwazi ukumele likwenze kumele lisithumezele-ke imilayezelo yama-audio ngokufitizela khonapho-ke kuwhatsapp lokho kuthiwa ngokwe-audio kube sithumezela kunombolo ethi 0120246503 18. Zaphinda njalo iwhatsapp nombolo yethu 0120246503 18. Ake sizwe ukuthi abanye bathini ngendaba ezijeneyo.
Ngiyalibingelela basakazi, yimi uMahuko Mahlaba lapha eJohannesburg, South Africa. Kimi leli langa alitsho lutho ngaphandle kokuhlupheka okukhulu okwaqala ngo-1980 kuze kube namhlanje, ikakhulu ngapha kwelikamthwakazi. Inkululeko asiyazi, siyizwa ngabanye abantu ngoba sithathelwe bonke besiphila ngakho. Amafemu avalwa ngapha, avuliwe Harare, kwasusa abantu le babuya bazafakwa phezu kwethu ngapha. Manje bafaka bazi bafaka le ma-reserve befundisa abantwana be-primary ulimi abangalaziyo. Okuthi inkululeko kimi lasebantwini bakithi ayikho, siyizwela khona le Mpumalanga. Thina inkululeko kasilayo, sisayikhalela.
Salibonani bantu bakaStudio 7, abasakazi, abalaleli, okhulumayo nguHenry. Namuzi umfowethu lapho uyakhuluma ngendaba ukuthi uhulumende uzokuxolisa ebantwini bemathebheleleni. Bafo, ngikutshela iqiniso elipheleleyo. Wako wazaphi uhulumende elikhuluma iqiniso esithi lapha kunje uzayenza so kube yimpumelelo? Njenganini lokhu uyakhuluma njengeqiyogo efakwe enkomeni ihambe ikhale ithi korokoro, uyizwe uthi lapha kodwa ungasoze enze next? Ikho kufana lokamnangagwe labafowabo laba osebenzisana labo. Asibadeleli, asibathuki, kodwa abalaqiniso. Bathi bona bekhuluma ngelilanga kwathiwa amateacher asezangenisa imoto mahhala. Nomfowethu othenga imoto wathi uyayingenisa iy'teacher wayibhadalisa ijuti. Kutsho ukuthi vele asoqiniso leli bantu bakithi besindebeleni. Lingajoni lihamba lilalela nokwabantu ongamelanga ukulalele. Lapha bayakhuluma bedlulisa isikhathi, bazidlulisela isikhathi ukuthi ayichova amalanga umuntu eze eselokhu elalele ukuthi umuntu uthini eqamba amanga. Hhayi, lingabalaleli kakhulu, vele babhizi bazabe lokhu bekhuluma. Akulanto esingayenza. Akula mpela bantu bakithi, ngiyacela mpela loku uma kubuya nje usulele phansi kungene ngapha kuphume ngakuhambe lo moya. Lingalalela, akula nto ozokwezwa ixolisa igugrawonto, akula nto ozayenza. Uyakhuluma ecatshile khona ngale, ngeke umuze ekhuluma efaka lesi nje. Uyabuye ekhuluma labantu ethini ngesilungu azosijwayela abantu bakithi. Hhayi, akunani, sizahlala silalela kodwa kanyeke fike. Lingithembi, kanyeke sondele.
Salibonani basakazi abahle, igama lami ngu-Trifin. Into ezisubuhlungu ngekhaya eZimbabwe ukuthi shwa sesihlala singabantu bemizini lethu yonke sokuze kungena nasebantwaneni khopha sasingakholi ukuthi kuzaze kuthathe yonke leminyaka sisemizini yabantu phela yazi kuba yi-foreigner kunzima kakhulu akukho nodokotela ongawulapha lo mkhuhlane waziwa nje nguwe ngaphakathi enhliziyweni yakho awukhululekanga awuthola umsebenzi o-right ofuna suphombe usebenza nje noma yini. Shwa mina vele into engicela nje ukuthi uNkulunkulu akasizwe aphendule imithandazo yethu at least sahluphe kathina kwenela sesiphelele at least abantwana bethu bebe ngcono kulalokhu thina esihamba phezu kwawo.
Lapho-ke ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezela imilayezelo uye-WhatsApp audio sicela lisithumezele yenu phela kunombolo ethi 01 202 465 0318 othi mphinde enjalo 01 202 465 0318 kunjalo. Okwamanje sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wakwele North Korea uMnumzana Kim Jong-un izolo ubukele ingcwethi kwezezikhali ezilolonga ezenyuklia zisethula esinye isikhali esimangalisayo. UKim Jong-un useke wahlangana lomongameli Donald Trump wakwele Melika baxoxisana ngokumisa uhlelo lokulolonga izikhali zenyuklia. UNkosazana Ivanka Trump owethekelela izwekazi le-Afrika uthi ayaphumelela amazwe athuthukisa abesifazana. Kuzobuya ke inhlanganiso ye-United Nations ithi sokuqhamuke impi esabekayo esigodlweni sakwele Libya eTripoli lapho ibutho likahulumende elilwisana khona labantulecatsha akhokhelwa ngu-General Khalifa Haftar. Uhlandla lapho esitholi sibuka udaba lwegugurawundi namhla sixoxa loMnumzana Sola Wesley odabuka emphakama enkayi oloyise wadutshulwa libutho legugurawundi. UWesley uthi ufisa ukungcwaba uyise waphoselwa emlindini wesambani eNgwaladi esiqintini senkayi esabalweni sebatholi North. Uyise wayekuvuyo lezibra
waba ngumuntu odingwayo ngesikhathi mawuqala isikhathi segugurawundi bemdinga koBulawayo. Wabaleka wagcina sendaweni yaseBotswana wagcina sebuyile futhi sengena egangeni la sehamba egangeni ngoba babengabantu abadingwa basokuzima ukuthi ahlale naseBotswana babedingwa.
Kwahamba njani-ke egangeni kunapho?
Ngokuzwa kwethu sezwa kuthiwa washona nokuzwa ukuthi washona sezwa ngesikhathi igugurawundi siphelile sesihamba enkayi sisiyadingisisa ukuthi kambe ngabe lolwazi yini. Basebesitshela ukuthi ubaba wadutshulelwa endaweni okuthiwa kuseNgwalati phesheya kwaChangani kwenkayi basebemngcwaba khonale emlindini wesambani.
Singathi vele kalizange libone lokuthi bamfaka ngaphi khonapho lapho bamfaka khona.
Hayi asizange sibone kodwa-ke abadala abanjengogogo nabobaba omdala sebahamba bayafika kuleyo ndawo.
Bathi kumele kwenziweni manje khona manje?
Isifiso sami mina abadala babethi ngcono kuhle ukuthi simngcwabe butsha ubaba. So benginesifiso sokuthi ngimngcwabe kutsha ubaba noma ngimthathe amathambo akhe ngizomngcwaba kutsha emzini wami esengiwakhile ngiwakhe phezu komzi wakhe unxiwa lwakhe lapho ayeyakhe khona lapho engifike ngayakhe engakhe khona umuzi wami nami. So sengifisa ukuthi ngimthathe ngimbuye ngizombeka kutsha.
Ye umuzi wakho ungaphi?
Umuzi wami usenkayi emphakama endaweni esigabeni sasezwe labo.
Sizokuthiwa uhulumende ukuthi ufuna ukuthi kusetshenzwe ngakhona okukhuluma ngakho uyakwamukela yini khonokho?
Mina ngiyakwamukela kakhulu lokho kuzakwenza ukuthi umoya wami vele uhlale kahle kakhulu ngoba nakuleso sigaba esengakhe khona engakhe khona kwalapha enqweni lukababa kuyindawo esasihambile ngendaba yempi yokuchitheka komuzi saphinda ngase ngicabanga ukuthi-ke ngibuyele ngiyokwakha khona. So ngakhuluma lezakhamizi izakhamizi zakuvuma lokuthi ama kuyinto enjengaleyo ofisayo ukuthi ube kuba bakho kudla kuthi siyakwamukela kakhulu.
Kuthi sewubhubha ubaba wena khonapho ngawule minyaka emingaki njalo wathola yini birth certificate sokuthi ube laso?
Mina ngizelwe ngo-1977 ubaba waqala khona phana kunyamalala kobo-1982-83 wahamba. I-birth certificate yami ngilayo ku-name of father ikhansiliwe laphana ikhansiliwe i-birth certificate yami kwathi ilogama likamama kuphela.
Bakhansilelani khonapho?
Hayi ukuthi bakhansilelana angikwazi ngoba abantu ababesincedisa nje babona ukuthi iincwadi zikababa kazikho ubaba bathatha incwadi zakhe zonke ama ID yonke amasosha nje wayeseke emzini kababa bathatha yonke ama photos yonke lento nezinto nje zakhe ama gold ma ring zonke ayebuye nakho empini bakuthatha konke bahamba nakho so kwakungelanto yababa ukuthi ayikhona isithupha noma yini
kumlunzana sola Wesley udabuka empakama enkayi sixoxela eseJohannesburg khona ngaleke kwele South Africa siphinde sakhuluka njalo lo mnumzana believe gawule webandla lezano PF40 kumele uZulu azikhulumele konke akufisayo ngombuqazo wegugrawondi
Kuma ukuthuthana lokungakhangela bemhlanganisa bemhlanganisa amakhanda endawonye kungaphuma indlela yokuthi baphathiswa kanjani laba balahlekelwa izilimi zabo izihloko zabo nesikhathi lesi kuvumakale ke khonapho ukuthi abantu babonisane ukuthi hayi sinenza ngoba into eyaziwayo le engasihlekiyo eyaziwa ngumuntu wonke ukuthi esigabeni esinjeubani walahleka ngendlela enjeubani layo wakho ngendlela enje ngesikhathi sombhuqazi abanye balahlekelwa izimpahla zabo abanye batshiselwa imizi abanye batshiselwa izindlu konke konkwana kunjani khona ukuthi bangancediswa njani laba bantu ngokunjalo bona ngani kuyezwakala yiko ukuthi kuyathengisa ukuthi xa kungakhethekala abantu abayafinyelela ebantwini izinto ezinjengalezi zingaphuma ebantwini kunjengaloku uhulumende ke uyamele ebe nempendulo kikho konke khonoko okulethwa ngabantu ngibona ngani-ke abantu siyavumelana uluhlelo lolu lungabanjwa sili kuhle kuhle kodwa-ke kukhona okunye okusuphayo nje singalesosio sokuthi kubuyelela okuyikokubuhlungu okuthunuka amanxeba asithingeni indlela asikhetheni indlela engathuniki amanxeba kube le ndlela kuphela sikhulumeni ngakho lokhu kuyinto ukuthi kwenzakala kodwa singakuceda ngaluphi uhlobo sizwisisana sonke ukuthi siye singabantu abamanyene siyizizwe esinye isizwe seZimbabwe abantu singakhethelelanga umhlobo sesikhethela nokuthi singabantu bezimbabwe sidinga ukuthi ilizwe lethu liqhutekele phambili
umnumzana Believe Gawule ukubandla leZANU PF sixoxelaye ekobulawayo kuhlandla lokwenzakala kwele Melika sixoxa lomfundisi Rafael Mthombeni ngemitshato eyenziwa elizweni leli
umehluko engubonayo ukuthi ukulungiselelwa kwakhona kusukele ekuqaleni abalapha kuyabe kulungisa kakhulu abakomfazi yibo abalungisa umtshato yibo abaphatha yonke into ekuphathelane lo mtshato ngitsho nje nxa ngikhangela ngegeneral akulaza ukuthi abakwendoda yibo abathatha i-lead abakwendoda bangathi bayalandela abakomama yibo abalungisa umtshato
kwenziwa kwini khonoko
ngingazi kumbe lisiko labo kumbe kuhamba njani kangazi njalo ngoba nxa ukhangela imtshato yonke sengike ngayibone ngingenayo iqalwa komabhodi yiko lapho kwenziwa khona umtshato mbona ngathi lokubhadala izinto zonke zibhadalwa khona komabhodi okungathi thina lokho esithi thina ngamalobolo ekhaya lapha kungathi kuvelela komabhodi kodwa bengakutsho ukuthi ngamalobolo
bakuphatha besithi kuyini khonoko
siko labo lingathi tho njalo angazi ukuthi kusukela ngaphi ngoba uzafica ukuthi labo esengike ngangena imishado yabo ikakhulu amalunga e-church lingena khona nxa kungathiwa kulo mtshado umtshado wakhona sibili kutatazela abakomafoti ukwedlula abakojaha ujaha uyabuya nje angathi uyatshelwa ukuthi kuzakuba yilokhu kube yilokhu kube yilokhu kube yilokhu
khonokho kuvezani ngesimo sabantu la
kungathi into yangikhona mina ngathi kani ayingeni kuhle ngoba ngumbe ikuthi ngibuye lapha mvele amazinyo esiqinile angikujayeli kangako ukuthi ngibone ngaleyo ndlela ngoba le kuhambeni komtshato wakhona nxa ususiya phambili phambili ngale uza kuzwa kuthiwa khona indoda ixothiwe ngumama ekhaya he was kicked out uyibone sibili sisesitaladeni lapha sihambahamba indoda ingasela
khona omama lapha phela bazibambile la
ye kukhanya ngathi kubomama yikho lapho okujiye khona sibili
lo ngumfundisi Rafael Mthombeni sixoxelaye esedallas texas khonapha kwele melika ye okwamanje ke lamhlanje silethulela umculo okwaliqhwa kancube lapha ke sixoxeke lo nkululeko dube wenkululeko yabaja school of arts ake lizwele
wona nemthakazo omuhle igama lami ngonkululeko Innocent Dube umqondisi weqembu elilaziyo kakhulu abaningi beniqombo ukuthiwa inkululeko yabatha School of Iyaza ngihlangana namhlanje ke sikhuluma ngomsebenzi omutsha umsebenzi ke sesikwenza nje bona sesinaba sesizama lokukhulisa abantu bakithi sikhulisa ke labasabuyayo abasakhulayo lo mhlabeleli kumbe ngithi mbongi esakhulayo ukuthiwa ngulikhwa kancube bathi yena ngusitapetapi induna yeyintombi lenza kuhle kakhulu ke singene la estudio saphuma lelidlalade elithiwa ngaliwe phakathi kwalezo ngoma ikhona ingoma emnandi kwamagama ethi
nomalanga
leyo ke ingoma anti kudala kuthiwa intombo yayishelwa ishelwa ngandlela ezingafanele zalamhlanje zabo WhatsApp lezi lokunye lokho kuningi
untombazana longela basket uyangena emakethe unqeda umoya siqabhofo ngiyaqhuqa ngiyaqhayazela ngiyakhakhazela uqobola uqondo logqozi lwamgqamla amayezi ngobhodwane libuhlelezi nqoma ngithi bhudu enzikini yothanda uqobo nqoma ngithi ngqo enzulwini yothanda oluqotho unqeda umoya unqobula uqhuqho libalele mhlawumqoma luba lothando ngizakuqula
kodwa-ke yayishelwa ngamagama kulingoma ulikhwa uqondana lami ngowami ngoba lami ngiyemboyi siqondane lami akhona lentombi yakomambaya ucheril engomeni ethi nomalanga sizama-ke ukuthi sikhulise igama lakhe hhayi yenza kuhle kakhulu ngikhuluma nje lijaha eselithole isicoco senama sokuba yimbongi edlula kumbe ngithi mina eseqophelene neliphezulu kakhulu kwelezimbabwe yokwedlula zonke imbongi zakwelezimbabwe ngakho-ke ngumfana odinga ukusekelwa umfana engingathi mina uqukethe amasiko ethu idlalade lakhe elithi ngaliwe idlalade elilengoma sibile zimbalwa abantu abazazithanda kakhulu into ijaha-ke engathi lihaya kakhulu ngezothando into esingani silahlekela kakhulu indaba yokuthi abantu abasazi ukuthi uthando into enjani indaba yokuthi uthando ludingwa njani indaba yokuthi isintu sethu sona besiqondisa njani uthando ikakhulu sikhuluma ngezimbongi siyambongela njalo siyacela ukuthi limsekele kakhulu ngoba into esiyenzayo leke ukuthi sikhulise abahlabeleli bakithi nanso-ke ingoma unoma la ngiyabonga ke mthwakazi omhle ngicela ke lisekele siyabonga kakhulu ngokulalela uhlelo lolu siyabonga njalo ngokusisekela zonke izikhathi
uzwa njani umculo lowo phela liphosele khona phela ukuphoselayo sibonthi kulobani khonapha ke uSheila Sibanda uthi ngikhona baba Dube kuzoboya lo mthandeni Mqondisi Tshibale uthi unjani Dube ngiyaphila kakhulu ivuka njani khona ngapho kuzoboya ke abanye bakhona unduna unduna lami uthi ngikhona lapha sakhile lili ne kunjani dadewethu ye siyalizwa kakhulu mbongu linika futhi umculo liwuze kancane nakho khonapho
basket uyangena emakethe unqeda umoya siqabhofo ngiyaqhuqa ngiyaqhayazela ngiyakhakhazela uqobola uqondo logqozi lwami sigqamula amayezi ngobhodwane libuhlelezi nqoma ngithi bhudu enzikini yothanda uqobo nqoma ngithi ngqo enzulwini yothanda oluqotho unqeda umoya unqobola uqhuqho libalele mhlawumqoma
lubasizaqhubeka ngodaba lolu kusasa-ke sile mbongo ulikhwa ncube singake lihlunga nothi sibone udaba kade lugokela namhlanje ilizwe lezimbabwe namhlanje lithakazelela uzibuse kodwa abantu abaningi badika basoze bethakazelele uzibuse ngenxa yokuthi bayahlupheka kwele zimbabwe umnumzala sola wesley lomzali wadutshulwa igugurawundi uthi ufisa ukungcwaba uyise abamfaka emlindini kwesambani Sikubala pake uhlelo lwethu lamhlanje, olivalelisayo konke isitudio.